atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 22 Nhlangula 2018 ngupresident Jeremiah. Ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
Centralization of power. It's not devolution. Devolution would require the surrender of some amount of power to the provinces under the provincial council in terms of our constitution. To give a province authority to manage the economy of that province.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano ukukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka. Ezansi emandebeleni ethembisa ukuba anganqoba uzaletha umbuso wezabelo owe-devolution.
Kuqakathekile ukuthi nasi siya ekhetheni olunje sihlomisane ikakhulu lalabo asebencintisile ukuthi baza kuncintisa njani, baza khuluma lani abantu, sibumba izimilo zabo ukuthi nxa sebesiya ebantwini bazitshengisele ukuthi bona bangabantu abamelani.
U-ABMDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khube babe lomhlangano wabazancintisa kukhetho ukubahlomisa ngemicijo emqoka okumele bakhulume ngayo emikhankasweni yabo. Futhi-ke kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi womdumo wekwaito uColin Mgqibelo owazakala ngegama lokuthi nguGumgashi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele eGwanda lamhlanje kwakuqala selokhu wasukayo edolobheni lelo ethwalelwa esibhedlela ngemva kokufakelwa itshefu nyakenye. Esiza emhlanganweni wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Phambili ukubambana!
Umnangagwa obuthanelwe ezinkulungwane lenkulungwane zabantu enkundleni ephelandaba ukudaza abalandeli bezanu-PF ukuthi bavotele leli bandla ngobuningi kukhetho lwalonyaka. Umgcinisihlalo wezanu-PF ezansi emandebeleni umnumzana Babelang Tshweni ukudaze umongameli ukuthi akhuze uvalo azizwe esekhaya ngesikhathi efika enkundleni ephelandaba stadium lapho aphosa wafela khona ngemva kokufakelwa itshefu nyakenye kusabuza umnumzana Robert Mgabe.
Baba, hiyo indawo obusifa khona leyizolo. Hiyo indawo izitha esifesi funa ukuqeda khona izolo. Namhla baba ngikuthembisa ukuthi awufi. UNkulunkulu lawe. Baba Mnangagwa, umuzi loyo ngowakho. Laba befuna ukubulalela khona, hayi, uNkulunkulu batshengisile ukuthi yena ulamandla.
Lapho esukuma ukuthi akhulume Mnangagwa utheyakala sikhwili labantu bemandebeleni ngoba kungayisibo abamfakelayo itshefu. Wathembisa ukuba ibandla lakhe lizaletha umbuso wezabelo e-devolution ngemva kokunqoba kukhetho. Uthi njalo yena lekula lakhe baphakathi kokuthuthukisa ezomnotho ukuze izizalwane zakuleli zithole umsebenzi njalo ziphile impilo engcono.
There is another decentralization of power. It is devolution. Devolution would require the surrendering of some amount of power to the provinces under the provincial councils in terms of our constitution to give a province authority to manage the economy of that province.
Abalandeli bezanu-PF ubakhuthaze ukuthi baqhube imikhankaso yabo ngokuthula ukuze impumelelo yekhetho yamukelwe kungela ukuthandabuza. Amazwi akhe agcizelelwe ngumsekelo wakhe umnumzana Kembo Mohadi othele eZimbabwe selisezandleni eziqondileyo.
Sikhulume ngezomnotho, siningane amazwi okuthi khona umnotho wethu lo singawuvuselela njani. Umuntu wonke weZimbabwe lapha angaphila njani, angancedwa njani economically. Hence in your dispensation itayena we are need.
Umongameli Mnangagwa uqale wanikeza abalimi abedlula ikhulu lengxenye 151 inkomo ezifika phosa amakhulu ayisikhombisa 660 phansi kohlelo lukahulumende olwe-Command Livestock. Induna uMasendi ubonga uhulumende ngalolu hlelo esithi luzathuthukisa impilo zabantu balesi sabelo.
Izifuyo sizibonile, siyafakaza, sizinduna sizibone ngamehlo, ngumhlobo omuhle wenkomo. So siyabonga, sibethemba elokuthi inkomo lezi zizagcinakala, zizalane ziyande.
Iningi ebelukulumhlangano lithi inhlupho ezibhekana lozulu ezansi emandebeleni yokuswelakala kwenhlelo zentuthuko njalo akula magagasi okuthola umsakazo owe-ZBC okudala ukuthi iningi kulomhlubulo lilalele iStudio 7 leminye imisakazo yamazweni angomakhelwane. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kunjalo nje lo mongameli Mnangagwa utshele uZulu weGwanda ukuthi nxa efuna intuthuko efana lenkomo azabele izakhamizi lamhlanje phansi kohlelo lweCommand Livestock kumele avotele ibandla lakhe eleZANU PF. Le yinto esolwe kakhulu ngabaningi abathi uMnangagwa usebenzisa imali kahulumende ukukhankasela ibandla lakhe. Inkomo eziphiwe abantu lezi zithengwe ngemali kaZulu obhadala imithelo. Omunye wabasole uMnangagwa yingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Efi Mdlela Ncube, yena ke othi le yindlela yokuthenga amavoti esobala njalo engekho emthethweni.
Kuyinto engekho emthethweni, kwephulisa isekelo sombuso lomthetho okhangele ngokuvotwa ngendlela ekhululekileyo. Ukwethusela abantu kumbe ukubathenga akuvunyelwanga emthethweni. Nxa usipha abantu ngesikhathi ukampeyina kuthathwa kuyindlela yokuthi i-bribery, yikuthenga abantu, yikudiza abantu ukuthi bakuvotele. Zona izakhamizi ngokwazo akufanelanga zivume ukuthi kwenziwe kanjalo, ukuthi zizodizwa ukuba zivotele abantu abathile. Kumele bahlole abantu ngalokho abakuthenga mbisayo kuphela, hayi okunjengalokho.
Nxa ubuvela uzihluphekela Ncube uyisakhamuzi ungafuyanga, wasesiza uMnangagwa leZANU PF bakupha inkomo mhlawumbe ezintathu mhlawumbe ezilitshumi, asithi ubungelayo injongo yokuvotela leli bandla, ungekela yini ukulivotela?
Uyazithatha inkomo kodwa ungayivoteli, ngoba phela inkomo lezo zithengwe ngemali yabantu beZimbabwe, zithengwe ngemali yezakhamizi zakuleli lizwe. Kodwa kakutsho ukuthi uvotele umuntu, angekwale inkomo nxa sezifikile kuwe, ngekuwale amabele, ngekuwale i-fertilizer. Thatha kodwa ubuntu uhambe uyevota ngendlela leyo othi nxa uhlolisisa ubone ukuthi kusasa lakho limhlophe nxa ngabe liphethwe yilabo bantu ozabe bavotele.
Khona singakhuluma ngokhetho olukhululekileyo na uMnangagwa asehlala ehlabela ngalo nxa ibandla lakhe leZANU PF lisebenzisa izinto zikahulumende ukudinga usekelo ukuthenga amavoti?
Uyakhuluma nje kuphela, ngoba sazi ukuthi umhlaba udinga khona lokho, udinga ukuzwa ngokhetho olukhululekileyo. Kodwa ekusebenzeni kwakhe phansi akasebenzi njengomuntu ozwisisa ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngolunjani. Nxa eluzwisisa kala njongo yokuthi lube khona, ngoba khonokho esikhuluma ngakho nje into engamukelekanga nakancane. Akufanelanga kutshawe inja kufihlwa umthini, akukhulunywe njengoba kunjalo noma kuboniwa ngumuntu weZANU PF noma we-MDC noma waleliya qembu loba leliya qembu. Into nxa isephula isekelo sombuso, isephula umthetho, isephula izivumelwano zomhlaba ngokokhetho olukhululekileyo, kumele ikhulunywe lento le, ikhuzwe, ingaqhubekeli phambili.
UMnumzana Efi Dlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Uxoxe lo ntungameli Nkomo ekobulawayo. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa wenze umhlangano ongenwe zinkulungwane zabantu ekabuyini eGogwe lamhlanje, lapho athembise izakhamizi ukuthi zingamvotela abe ngumongameli uzathuthukisa impilo zazo njalo aqede zonke indubo ezihlaphayo ezifana lokusilela kwemisebenzi kanye lemali. UJamisa uthembise njalo ukulwisana lobuhuquluzi, bona athi sobubulele ilizwe. Isikhulumeli sika Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda uthi uChamisa nguye yedwa olamaqhinga okuvuselela umnotho weZimbabwe.
UPresident uNelson Chamisa uthi yena hayi ngingaba nguminister mina owe-technology. Iministry yami ibihamba ngendlela enhle. Abantu engizasebenzisana labo engibaletha kuhulumeni ngabantu abakhaliphileyo abafundileyo, angilethi abantu njengoba bangamakhehla sebengokhulu. Kuhulumeni kaPresident Nelson Chamisa, nxa ungasebenza usebenze kuhle, ubhadale ama-tax akho, ubhadale impentsheni yakho, uzayithola. Ngoba sesisakhilizwe lethu sisebenzisa ukukhalipha le mqondo yensuku zanamhlanje, kasi sisebenzisa ukukhalipha le mqondo yayizolo ebulalayo njalo engelalwazi olweneleyo.
Indaba yokungethembeki lizayiphatha njani?
Ilizwe zilukandaba kalakhiwa ngamasosha. Ilizwe zilukandaba lakhiwa ngabantu, izizalwane zelizwe lisebenzela ndawonye, kungekho ovunyela ukuntshontsha, kungekho lamandla okwedlula abanye, kungekho ukuthwayeni wenza imathanda njengesikubonayo kule lizwe ukuthi abantu bonke abaphumelelayo kuzanu ngabantu abacatshangela ukuthi bayantshontsha. Okasukuwere babekuzanu, ochiyangwala namhlanje bakuzanu, kakaviwa ukuthi izimali zabo zavelaphi, banotha kanjani. Kothi upresident mina ngingakusebenza lawo. Khangelani-ke ijahe elitsha elifana nalabo Mark Zuckerberg, elifana nalabo Strive Masiwa elithi lona hayi mina ngiyazi ukuthi lakusasa liphetheni elingupresident Nelson Chamisa, bese lixabanisa-ke linabantu beZimbabwe ukuthi-ke ongasisaphambili ngubani. Ngumuntu ofana noMark Zuckerberg, ngumuntu ofana noStrive Masiwa le mali akhethwa yikho cash, kume ngumuntu osebenza ogijimisana lamasosha athwela umbhobho nsuku zonke esithi hayi phela nivote likwazi ukuthi i-operation restore ayikapheli. Kumbe upresident Nelson Chamisa othi nivote lisazi ukuthi elakusasa lisemqondweni yethu, lisebantwaneni bethu, lisemajaheni lamantombazana aleli lizwe esizathula umsebenzi. Upresident Mnangagwa 6 months akenzi lutho, uhlale thini uchaya amadili? Amadili elizwe abonakala ngemisebenzi. Mingaki imisebenzi esiphume kupresident Mnangagwa ku-6 months?
UDr. Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika Mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni lapho loNtungameli Nkomo owe-Studio 7. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lamhlanje libe lomhlangano lamalunga alo azancintisa kukhetho eHarare, liwahlomisa ngemicijo emqoka okumele akhulume ngayo emikhankasweni yawo. Leli bandla lithi indinyimba yalo kulolu khetho ngeyokuzibusa kwezabelo, i-devolution. UNtungameli Nkomo uxoxe lomgcini sihlalo waleli bandla njalo engumele wenkayi South edalele ephalamende, uMnumzana Abednego Pepe, wachasisa okuningi ngomhlangano wabo lowo.
Ngiza kunanzelela ukuthi abameli bethu abalutshwana yibo asebeke badlula kulokho kubhalisa kumbe ukukhethwa ukuthi yibo abazancintisa. Abaningi bakhona-ke ngabantu abangakaze bakhethe ukuthi bancintise. Kuqakathekile ukuthi nxa sisiya ekhetheni olunje sihlomisane, ikakhulu nalabo asebencintisile ukuthi baza kuncintisa njani, baza khuluma lani nabantu. Sivumba izimilo zabo ukuthi nxa sebesiya ebantwini bazitshengisele ukuthi bona bangabantu abamelani. Njalo nxa siya kulolu khetho thina sithi thina siyithi nje MDCT esikulwelayo, esiza kulwela, esiza balwela khona sikuphi, esingathi-ke itimu yethu ekade siyabanika yona ukuthi basebenze ngayo. Itimu yethu ke siyivumelene kade sibanika yona, ithi yona devolution is the best pathway to deliver equal opportunities for all, yikho ekuchoyo. So yikho kade siya kutshela ukuthi abantu-ke nxa sisiyatshela abantu ukuthi abantu bazwisisise ukuthi lokho kuchoni, baza kubeka kanjani ebantwini, abantu ukuthi bakuzwisise ukuthi abaza kuthola abangakuthola njalo okuloncedo kibo kuyini. Yikho kade siyabahlomisa ngakho.
Ngamanye amazwi, umbiko wenu omqoka indikimba yenu kulolu khetho yikuhanjiswa kombuso ezabelweni, i-devolution okhuluma ngayo?
Yiyo kanye esikhuluma ngayo, ngoba uzakhangela ukuthi sine-deliberate policy eyokuthi-ke lapho esikhona, lapho esihamba khona, le parliamente abakhethwa bayingena ephalamende, lalabo abazakhethwa bangene bamele amakhansila,
kufanele bakutsho ukuthi hayi amandla abevele esuka ehlezi eHarare sithi thina hayi ivoti yethu iyakhathesi kayitshengisa ukuthi hayi amandla kawasuke eHarare aye ezabelweni.
Ibandla leZANU-PF esikhathini sonke lesesedluleyo belisala ukwamukela umbuso wezabelo, kodwa ekhuluma esegwanda lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise abantu ukuthi uzakusa amandla ezabelweni idevolution iyeza kibo. Ngezinye indlela leli bandla selisamukela umbuso wezabelo, uthini ngalokho?
Ayi, silokuqiniso lelo ngoba ngiza kutsho ukuthi indaba sithi asilaqiniso. Okwakuqala, umgabe njengoba wayekwazi ukuthi ikhona leyo devolution of power ku-constitution, yindaba engayifakanga. Umnankagwa uthe engena simbone e-appointa ama-residence minister. Nxa kuthi wayeqinisile ukuthi khona uselandela umthetho uzayifaka njengeZANU-PF engaqambi manga, indaba singambonanga esithi ku-MDC kayi-appointe ugavena we-Masimosi ngoba yithi sawinayo esile mvumo ngendlela ye-devolution yokuthi sibe logavena.
Umnumzana Bedinico Bebe ngumgcini sihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozane Khuphe, njalo umela isigaba senkayi edalele ephalamende, uxoxe lo ntungameli Nkomo eseHarare. Linga kwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo past 8, ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Kuma kakase awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kilohertz. Ku Live Talk lamhlanje imihlangano eyenziwa ngabamabandla ezombusazwe yokudinga usekelo kukhetho lwalonyaka olwenziwa mhla ka 30 Ntulikazi. Lizananzelela ukubana uMnankagwa ubesegwanda, uChamisa ubesegogwe, abe MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Khuphe bebeseHarare. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-485-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Intsele izindaba zesifazane zikuthazwa ukubana zibhale indaba ezivame ukulotshwa ngabesilisa ezifana lezombusazwe nxa zifuna ilizwi lazo lizwakale ngokuveza imibono yazo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yenziwe ingcwethi ezidumileyo ekuthuleni kwezindaba, omunye kungumqondisi womsakazo weRadio VOP oseHarare uMnumzana John Masuku, lapho egciba umhlangano wezifundo nezintatheli zindaba ezisakhulayo zenhlanganiso ye-Young Journalist Association yoja. UMasuku uthi abesifazane akufanelanga besabe ukubhala indaba yiloba zaluphi uhlobo.
Ibangaze besaba, bangaze baba lenhloni, labo gabenze lokho asebekwenza kwezinye izigaba zelizwe ezokuthi labo bafuna ukubonakala bengabakhokheli, bafuna ukubonakala beyizigijimi beyilokhu lalokhu. Lekube nizintatheli zindaba lakho bangazi besabela khatshana, bangazi bathi kwakungenziwa kudala, kodwa akabakuqale bona babe ngabantu ababenelisa ukuthi babebika ngamarali, abenelisa ukukhuluma nabomongameli, ukukhuluma nezikhulu ezijiyeneyo. Mbona ngathi okukhona kwavele kwangena egazini ukuthi hayi lokhu kwakusenziwa ngobaba. Ngakho-ke lathi asebekhulile kulabo siyabakhuthaza ukuthi hayi lingesabi, lani lingakwenza. Labazali labo kumele babakhuthaze ukuthi bantwana, lani lingakwenza okwenziwa ngabesilisa.
Intatheli indaba esakhulayo uPascal Madiri uthe abesifazane kumele bakhuthaze ukubhala indaba ezingacina ziphakamisa abanye babo.
Ya, mina ngibona ukuthi abafazi kumele babhale i-hard news, njalo kumele babhale indaba ezibona ngezompolitiki, ngoba yikho lapho embona khona ukuthi yikho abantu bayalekha kancane. But ngiyabakhuthaza ukuthi babhale, njalo kumele bangatshengisa ukuthi bayesaba ukuthi amadoda abazathini kumbe kuzabalani, ngoba yibo abaningi ukudla amadoda lapha elizweni. So kumele banjani, kumele ba-encourage abanye abasifazane ukuthi njani labo babhale.
Inhlanganiso yeyoja imanyane labe Advocates for Progress yakwele Melika uhlelo lokufundisa intatheli zindaba ezisakhulayo ngokusakaza nokuluka indaba ngesikhathi sokhetho. isikhulumeli sayoda umnumzana Leopold Mnende uthe imfundo enikezwe ngumasuku iqakathekile kakhulu.
Ukufunda esithole kumnumzana Masuku iqakatheke kakhulu, especially sisiya kuma-elections njengentathela izindaba ezisakhula, njalo isiya kulabo abesifazana esingabe sisebenza labo lakithi futhi amadoda, ngoba even abesifazana bengazama lokhu abakuzamayo ngeke fuzela ukuthi sibasapote, sibe kwathi uma lo engaqasa ukukhava ama-events awe-politics singamnceda njani la engethuli, simncede ukuthi la ebekwazi ukuthi siyalingana, into lezi vele ziyafana.
Enye intathela izindaba esakhulayo umnumzana Kuzana Igerede uthe abesifazana babulawa yikuthi nxa bengabe sebendile kuba nzima ukusebenza, bengaqala bacele kumbe ukucebisa omkabo lokwesaba udlame kwezombusazwe.
Okay, intathela izindaba zabesifazana ngibona ngani uhlupho olukhona yikuthi esikhathini eziningi abantu iningi labo liqasaqale lifuna ukuthola imvume yokuthi benze ezinye izinto like i-coverage yezindaba lezi, imvume yangikhona ivela kumkakhe. So esikhathini esiningi sibona ngani yikho okunye okubuyisela muva umsebenzi yabo. Kuthiyeni lase nxa sesikhayela besilisa ngendlela abaziphatha ngayo ukuthi ngala muntu aqala embuzi ukuthi ngihambe yini endaweni enje ngekhavu i-event enje enje. So khona okumbonana into kube futhi lokwesaba, mbonana iningi labo labesifazana bayesaba ngenxa yokuthi siyabona ukuthi izombusazwe kuleli lizwe esikhathini eziningi sicela zilodlakela lani le nto ezinjalo njalo.
Umasuku uthe uyahlukumeza ukubona intathela izindaba zesifazane ezingcwethi emsebenzini zikhanya zisesaba njalo zizifihla ekubhaleni lokusakaza indaba ezingeke zabenza bakhuphula ezikhundleni zabo. Inhlanganiso yeyoja isungulwe ngomnyaka ophelileyo njengenjongo yokunceda intathela izindaba ezisakhulayo ngokuzifundisa lokuzihlanganisa lezingcitshi ezinkulu emsebenzini lo. Imele Studio 7 ngiseHarare, uGibson Pepe.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a
kuwoza Friday lamhlanje kungolesihlanu kunje nje silomculi womdumo weKwaito uColin Mgqibelo ila igama lakhe lokuzalwa, kodwa owazakala ngegama lokuthi uGumgash. Asizweni ke exoxa lapha lentathelo zindaba ye Studio 7 uEzra Chisaswane.
Zimbabwe barobhekisa eMzansi ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi abasakhulayo beZimbabwe. Abanye bafika basebenze kuhle, abanye babe izigebengu, kuthi abanye bade bathathe amathuba bathuthukise iziphiwo zabo. Ijakethi lalo namhlanje kulolu hlelo lalo lafika-ke eMzansi wangena-ke esitudiyo.
Salibonani malaleli, igama lami nguColin Mgqibelo elokucula igama uGumgash. Ngizalelwe kwele South Africa eMpumalanga, kodwa inkaba yami iseZimbabwe la engikhulele khona, ngafunda khona kwaBulawayo, ngafunda eMafakela izifundo zeprimary, ngabuya ngafunda eLuveve High School la ngize khona isecondary.
Zona ke indaba zomculo zaqala njani ke we Gumgash?
Ukuqala kwami ukuhlabela ngiqale ngisagida isiphansula siliqembu nabangani eLuveve 5. Ngazodlodlobala sengikhona ukubhala ezami izingoma mangiqeda isikolo ngo-2003. Ngasuka ngabuya kweleGoli ukuzodlodlobala kangcono ngezomculo. Ila engihlangane khona noma user weAchuzi wangincedisa ke ukwenza umculo wami engiwenza njengamanje.
Your friend is sweet enough. 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 Your friend is sweet enough.
I'm going to go to the next one. Mina ngitholakala ku Facebook as uGumgesh Gazman, ngibuye ngitholakale ku Instagram @Gumgesh, ngibuye ngitholakale ku Twitter @Gumgesh.
Hello, it's a Friday. Sile chakala sisi papa. Eli suna mtubuwe kwa ikiwa. This is Goldie. Oh, Colin Mkubelo. Wazakana mwakuti Mkumkash. Mkubelo pula kusasa. Yega sivale usadotana mtanje. Mweyo Mkubelo. Siti Kumkash. Na vige mnandigili lonke. Bala lili. Ika mwana mingu Ezra Jesus man.
Kwaito supiwa mkole ni mkwelo akati silaye kuhlelo Woza Friday siyabonga sile temba lokuba lilikholi sile uhlelo letu olo lamhlanje ole Woza Friday kodwa ke singeke ehlukane wothe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka ethembisa ukuba anganqoba uzaletha umbuso wezabelo owe devolution. Abe MDC ekhokhelwa ngunkosazana uThokozani Khuphe babe lomhlangano wabazancintisa ukhetho okubahlomisa ngemicijo emqoka okumele bakhulume ngayo emikhankaso.